Dina njenga ma yuti sabono kuti hayi umuntu lowo vasirobile. It seems like they connect with some of the people ave lokuthi ave youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sihamba le. So abantu abakhamba lokazi kuwele bazonda bathi kati kweni tarumbira uzenze ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Thina njengamayouthi kade sezizi-resolve nokuthi ukasi kuwele we want to pass i-vote of no confidence ngoba veli kaso muntu okuhamba laye veli lisela iboneka nomuntu wonke. So abantu laba batsho bazonda they teamed up yesterday and bangitshaya bebanenge bathi bengijayele bebanenge bangigwaza le ngqamo futhi about ngisongileyo lamanxeba veli ezisingqamo kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe indaba abakugwazileyo.
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni-report kathesi ngivele kade ngi-admitiwe UBA endilo. So sengisukile kathesi elokuzeni sengisukile kathesi empilo kathesi bangidischajile so kumele ngihambe engini kathesi ngivele empilo so. So akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ekoti ngoba i-report yakumasta 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu.
Manje bona bathini abakhulu bebandla?
Hayi abantu bebandla bonke vele iveli kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikuwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathembekalanga. So veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikuwele. So kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Ndlovu.